amasiho awethu
hasho napi
ona amasiho
owe ukhona izolo akuse siwa
lamhla sixoxa ngokukhulisa abantwana emazweni siyakwazi ukuthi abanye bagcina bevisela abantwana ekhaya nxa sokungani kuyahlupha nginahlahla ngokuthi ngilo nkosikazi sakhelelelne umadube madube kunjani
ngiyaphila bhuti labalaleli bonke
ye siphinde futhi silo babomsizi bhule ukhona ngale ke kwele South Africa baba bhule kunjani
ngiyaphila dube nabalaleli bonke
ye sikaze ngayo madube kuhlupha kanganani ukugcina abantwana emazweni
kukunqa ezimbili singahlupha makuwukuthi umntwana usendaweni yani wokuthi uthatha isiko labantu ungena njengesikolo ngokuthi uyenzani ufunda ngapi ufunda lakobani kodwa ma uyukuthi uvele ezizini umfundisi ukuthi kumele aphile ngesiko lakho asoza kuhluphe ngoba uzabe uzamkhulisa kuhle usisigoqe sasemandla kodwa ma esekhaya khayala abadala ngambona esiba ngcono than nxa esemazweni ngoba emazweni lapho sibona ukuthi abantwana abanye iyabe sephumile esikweni lakhe sesenza kokokwenziwa ngabantu balapha njengalapho engikhona mbona abanyeo owenziwayo ngabantwana bala kodwa nxa esethe wahamba waya ekhaya kusuka kwehlukane so ubunzima bangikhona bungaba nzima ngokuthi nxa wena ungumzali usehluleke ukuthi usigoqe uthi umfundise ukuthi umele aphile so ayenze so angayenzi lokhu ngokuyabe kumele udlale yena leyani indima yokuba umzali ungayeli ukuthi uyenze njalo uyagcine uyaphuma vele ekhompyutha endleleni angabi kwazi isiko lakhe angabi kwazi lapho avela khona angabikwazi imvelaphi yakhe angabikwazi ezinye izinto ezizilayo esithonga ukukhulunya ebantwini ngoba uyabe seyadopthe isiko labanye abantu angalaziyo
ye siyakuza kakhulu-ke madube babakhanye siyakwazi ukuthi sorry sembhambanisa lapha baba bhule siyakwazi ukuthi wakho umntwana usekhaya kobogogo so okwakwenza ukuthi wenze khonokho indaba
dube yazi njengokuba ebholisi sengomsebenzi usukunaso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi kungcono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abanesikhathi sonke ngicabanga ukuthi yiso sizathu kakhulu esenza ukuthi sigcine sinabantwana abahlala nabogogo thina sisemsebenzini
madube uyamuzwa uyakhuluma lapho bhule mfuna utshaya ngamafitshane sebele kuhlupha kanganani ukuthi umntanakho umsuse kuwe ehlala logogo kumbe ehlala labo babakazi
khona ukumsusa umsekhaya asonto easy ngoba kungumzali kulesikhathi sokuthi ukhane kumntwana kodwa ama-situation esiyabe sihlala kiwo yasithuka ukuthi ngumama lingubala obaba lihlala ku-one room umntwana sekhulile kumbe kuma-teenager kumbe sedlulile khonapho akwenzi vele ukuthi uhlale la abantwana bakathi sibahlakaniphile uyagcina efunda ezinye izinto ezingayisizo plus kubona izinye izinto ongamelanga ukuthi ngabe uyazibona uyazifunda yabela vele ngasakhululekanga endlini njengomama lobaba ngoba xa lisemsebenzini vela most of people abasebenzisi izinto ezinkulu ngamasebenzisa izinto ezincane njalo nxa esekhaya uba umntwana olengqondo ayeluleke kuhle ngokwesiko lakhe ayeluleke kuhle ngokwenhlonipho manje nxa kuvele kuyinto enkomponi ye-one room khonapho uthi uyalalelwa lapho umthetho wazowanext wazowangali kuba nzima ukuthi umcontrol umbisele endleleni but ngenxa futhi yomsebenzi nale esiphila ngayo ukuthi ingakungela ukuthi ungathile kungcono ukuthi ayehlale ekhaya ukumsupport esekhaya khona ngayo abuyele ivakashele for isikhathi esinganabuyeli yikho kwakusenza ukuthi sibahambise emakhaya
ye sibuye kuye baba bhule uthi uyakwenza khonokho so umntwana alimkhanuki kakhulu yini lo mama khonapho ukuthi lithi eyi umntwana lathi sizwa lapha sesimkhanuka kakhulu akusitshele siluthi kuhamba njani
dube uyazi sukungalachoyisi kahle kahle ngoba ungaze umkhumbule umntwana u-1000 kilometers away from wena plus nesimo ngalo matasatasa emsebenzini okusuka kube yinkinga futhi into enginanzelelayo dube yikuthi umntanakho kumele afunde from kuwe indlela wena ophila ngayo plus wena njengomzali unama-responsibilities emntwaneni okufana lokuthi kumele umazi ukuthi ithalenta lakhe likuphi just for an example usukunganaso isikhathi sokuthi umbone lokho and njengoba umadube esisho esithi abantwana bamanje bahlakaniphile bahlakanipha besasebancane yabona inkinga ilapho ukuthi ugogo ekhaya akahlakaniphanga ukhule ngesikhathi sidala umntwana ukhule ngesikhathi samanje
ayike okwalamhlasima lapha abadala bathi ongapheliyo kuyahlola olivalise emoyeni ngumthembo sithembayo ugibs Dube lilale
izolo akuse ziwa we mama sibe munye dina sibe moya munye sifuseleli nguma sendulu we mama sibe munye dina sibe moya munye sifuseleli nguma sendulu amasiko akwethu ashonaphi amasiko.